sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 Ncwabakazi 2022 ngoCape Sdube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezimali usitshele umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelele ulaka okumangalisayo.
Udaba olwethulwa yinhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa lamalunga ebandla le-ZANU-PF bahlupha abantu eZimbabwe.
Ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezani.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi alikhahlamezi ilungelo likaZulu. Abantu lokhu bemelele impumelo yokhetho kwele Kenya okwenziwe khona ukhetho ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana George Kubamatanga umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe uthi umnotho welizwe ubhidlizwa ngabadlelana lohulumende. UKubamatanga wethule umbiko lo emhlanganweni omkhulu weZimbabwe Economic Development Conference usanda kugqitshwa eVictoria Falls. Umsakazi weSouth African Broadcasting Corporation uthaphe amazwi kaGubamatanga esithi abasebenzelana lohulumende badlala ngentengo yempahla etshiyeneyo okwenza umnotho welizwe ugudeke okumangalisayo.
The sliding models in the economy has actually created some of the inflation. And some of the sliding models have unfortunately been supported by procurement, by government ministries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uzonde okumangalisayo esizwa amazwi kaGubamatanga. Umsakazi we-SABC uthaphe amazwi kaMnangagwa esithi kukwele China nga uGubamatanga sebemsusele amanqe ngokumdubula.
Comrade Gubamatanga, it is fortunate that what he said has been said in Zimbabwe. And you said it in China, would now have candidates for execution. But in Zimbabwe, of course, the highest president don't believe in death penalty. We need to find other forms of punishment.
UMnangagwa uthe kwele Zimbabwe kuyinhlanhla yokuthi uphikisana lesigwebo sokulengisa abantu. Loba kunjalo uthi kumele kudingwe ezinye indlela zokujezisa abantu abanjengoGubamatanga. Ingcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi akumelanga uMnangagwa ethusele uGubamatanga ube khuluma iqiniso.
Ya iqiniso ukuthi phela uGubamatanga nguye umphansi ntambo wezemali. Nxa ekhuluma ukhuluma ngento ayaziyo ngoba nguyobhadala ama-contractors e-government. Kusobala ukuthi uMnangagwa alalele naye avume abone ukuthi ngekhona lokhu kuemuthrethena angibona ngathi kuphambanisa. Sokuza ukuthi kanti i-corruption ayevela ejoyeni uMnangagwa ukuthi ezama ukuthi acede i-corruption nxa etshelwa izisebenzi zakhe kungathi ezonda. Hayi, ngibona ngathi laphana uphambanisile ngoba hhayi uthrethene ukuthi uya-execute umuntu upresident alokhu akulunganga.
Pho ubona zane kuzayenzakalani kulandela khonokho?
Akulo uzakwenzakala ngoba vele uMnangagwa vele ngumthulana vele okhulumi nje engaqonda. Akusize amenze lutho ngoba ukhulu iqiniso. UManguza, uGovernor Richardson, kwakhuluma futhi kupolice statement kwathi imali ezibhadelwa ama-contractors yibe zingena emsikeni omnyama. Angikhona ukuthi kungenzeka anything. Nxa efuna umxotha kubiza ngixotha kodwa engavele angixothise ukutshengisa ukuthi yena abafana bakhe uMnangagwa yibo abasemsikeni omnyama. Angikhona ukuthi ngenza ngenza yizo.
Umnotho welizwe leZimbabwe udonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi kuyaxokozela okumangalisayo eZimbabwe okwethuselwa khona njalo okubotshwa abaphikisa ibandla leZANU-PF. umbiko owethulwe yi-ZPP uveza ukuba ngontolikazi amalunga ebandla le-ZANU-PF yiyo athwalisa nzima kakhulu amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-ZPP ithi amapolisa ahlukumeza abantu abedlula kancane amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 354 ngontolikazi. Inhlanganiso le ibika njalo ukuba ibandla le-CCC lalo lahlukumeza abantu abafika phose amajumi amathathu 29 ngontulikazi. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba abantu be-CCC bahlukumeza uZulu.
Singake sakuphilisa mbe sikuvune ngoba akula muntu owabuya kithi eze dingano esithi ngesikhiwa verification. Yikho besibona ngani ngabanye abantu abadlala ngegama lethu kusenzela ukuthi ba-equalize nathi bezanu. Kulo mhlobo ngibona ngani ngabantu abazenza isisi benze ukuganga sekuzathiwa yithi thina vele asivumelani lodlame. Umuntu olodlame kithi sase simxotshe. Njalo bonabo ababhala i-analysis leyo ababuyanga kithi ukuzabuza ukuthi lo liyamazi yini mbe lo liyamazi. So thina sithi hatshi asiladlame, udlame luvela lapho olukhona kuZANU-PF njengensuku zonke.
Umafa uphinde wathi
banga-ke ababulawa yi-CCC izani lama-records since Gukurahundi Mbrambatshina eKwekwe babulala uNube khathesi babulale uMoblessing. So what else do they want? They want just bafuna uku-equalize nje ukuthi lathi singcole njengalabo.
Umnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu uthi ibandla elibusayo lenza elikufunayo eZimbabwe.
Akumangalisi lokho kukhulunywa yi-ZPP ngoba yikho esikubona phansi kuso sonke isikhathi, ukwethusela abantu, ukutshaywa kwabantu, okwenziwa kabi kwabantu, ukuthathwa kwamalungelo abo okungahlonitshwa komthetho nje vele elizweni, okwenza kube mhlophe nke kucace ukuthi ukhetho olulandelayo luka-2023 ngeke lukhululeke. Ngokuba lokho okwenzeka namhlanje kulomthelela okhethweni olulandelayo, kasikhangeli okwenzeka ngalolo suku ukuthi abantu bavotile yini, bafike kulama ballot paper, bafika kulama ballot box, bavunyela ukuthi bavote.
Kungonakala na babancube nxa lokhu kungaqhubekela phambili?
Sikhangela lasona lesi sikhathi ngokuba silomthelelo omkhulu kulokho kuyabe kuzakwenzakala. Nxa abantu amaqembu aphikisayo engavunyeli ukuthi abambe imihlangano, engavunyeli ukuthi akhankase ngendlela ekhululekileyo nxa kuqathaniswa lebandla elibusayo, kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Kanti-ke njalo nje siyabona ukuthi umthetho wesisekelo welizwe oyiwo ovikela lamaqembu labantu nje abezemisakazo, abehlanganiso ezizimeleyo, labantu bezimbabwe jikelele kabavunyelwa ukuthi benze lokho umthetho wesisekelo othi kabakwenze. Ngakho-ke kuyacaca ukuthi ilizwe kalikho endaweni efaneleyo, liyalahleka kakhulu. Okuza ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi laba bazama ukuthi baxhumane njalo lamanye amazwe okuthiwa i-re-engagement kwenzeke. Konke lokhu kuzalimaza zonke inhlelo zelizwe, kudilize ezomkhonomi, kudilize ezepolitiki, isimo sibe sibi kulalesi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF laye uthi
udaba olwethulwa inhlanganiso ye-ZPP ludaba oludanisayo kakhulu, njalo olukhomba ukubana zikhona inhlanganiso eziza ukuzofaka umoya wokungazwani, umoya wokuchitha, njengalokho esikuzwe unkosazana Panda, uminister we-South Africa, ekhuluma elo Secretary for State we-America uBlinken, ukubana kulamazwi la ayesithumbile abuya la efuna ukuzochithiza njalo ukuzodala ukungazwani kwabantu kwele Afrika lapha, besenza ngoba bona belento zabo ababezifuna, befuna ukufaka ohulumende babo abazayenza intando zabo. Pho nangu omunye kathesi uhlanganiso lo olwe-ZPP ephuma esithi yena iZANU-PF zilokhu abantu babotshwa ngenxa yezepolitiki, kungasilo qiniso ngitsho. Abantu babotshelwa ubudlwangudlwangu lobugilikiki abakwenzayo bebodwa, hatshi ukuthi bengamalunga amaphathi athize. sikhangele umzekeliso ka-honorable ubaba uSikhala, umuntu owaphuma emgcekeni ku-social media wathi ukubana yena sesiyakwenza ubudlawudlango, sesiyakhoza i-violence enyathini, and kwahamba kwenzakala khonokwa. So kwenzakele umthetho usumbambile. Nxa umbambile umthetho, nxa efika phambi komthetho wandaba, kwathola ukuthi hayi vele yena ebephume ekubail ephiwe ama-condition okuthi nanxa uphuma lapha akumfuzanga ubonakale usubuyela ku-social media, njalo usiyayenza izinto ezihambelana lobudlwangudlwango.
Babathuma, kungamanga yini lokhu okwethulwe i-ZPP?
Baningi kakhulu amalunga e-TPCS baziyo, njalo abasebenzayo babhizi bayakhankasa, bayahamba lapha ku-ground. Ngalesi ngikhuluma so ngeke ngibone umama uMakhuphe ubhizi umama lani uyagijima, uyangena emakhokho, baphuma emganwini, angene lapha, angene phansi, athi ayibone, athi ayingaphi, kodwa kakazabotshwe, kakazahlukunyezwe, ngoba ukwenza kusemthethweni. Yena ngwakhe umongameli wabo we-TPC uNelson Chamisa asikaze simbone ukuthi awubothiwe usemthethwandaba ngendaba zepolitiki. So lokhu kutshengisa ukuthi kona bona benza izinto ngendlela eyiyo esemthethweni, yikho bona umthetho ungababambi, umthetho ungabahlukumezi. Kodwa wena ungenza udlwangudlwangu uwedwa laphana, uzasithwala isiphambano sakho, akulali lokwenza ipolitiki. Ama-politicians maningi kakhulu, njalo baphuma nsuku zonke besenza into eyiyo, yikho bengahlukunyezwanga. Laba abahamba befuna ukwephula umthetho, and ungakhangela futhi it's always the same people all the time. Kanti yibo yini asebeqakatheke kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini asebekwazi ukukhuluma kakhulu ukudlula umuntu wonke ku-TPC, yibo yini bodwa asebekwazi ukwenza izinto ukudlula umuntu wonke ku-TPC na. So lokhu yikho okutshengisela ukuthi hayi kukhona ukushaya mani.
Baningi abantu eZimbabwe abathi bathwele nzima okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Abantu kwele Kenya lokhu bemelele impumela yokhetho olwenziwe ngolwesibili. Okwamanje umnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli ukhokhela umnumzana Raila Odinga ngamavoti ayincusana. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba akwazakali okuza kwenzakala kukhetho lolu ngoba kukhanya zindala zombili. U-Odinga ukhokhela umanyano wamabandla aphikisayo. Kubikwa ukuba abantu abaningi abavotanga kukhetho lolu. Kuzakwenziwa olunye njalo ukhetho lukamongameli, ababili laba bengaba nguthiki lobhanqa. Siyongena esigabeni esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umnumzana Salman Rushdie ugwazwe eNew York belungiselela ukwethula okucabangayo ngokukhululeka kwabalobi. Sekhuluma lesihlobo labangane. Ugwazwe entanyeni yenhliziyo ngumnumzana Heidi Mata ohlala eNew Jersey kwele Melika. URushdie waloba ugwalo olesihloko esithi Satanic Verses. Ugwalo lolu lwacaphula abantu abakholo lesiMoslem. ELeRussia leleUkraine alusana okwesabekayo phandle kwendawo okuphehlwa khona umlilo kagetsi usetshenziswa inuclear. ELeUkraine lithi ibutho laboleRussia libhomba iZaporizhzhia nuclear plant. ELeRussia lalo lithi ngeleUkraine eleza lokho. Isakhiwo lesi sikhulu okwedlula zonke kuzwekazi leEurope. Sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudla kwesintu lomnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala okwesivalo uyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ekudleni kwesintu konke engikwaziyo okwakudume kakhulu lolokhe kudume kakhulu ebafaneni abelusa inkomo isathiyane. Inkomo yayithi ngazala nxa ingehlisayo khona kuhle kuthokoze wonke umfana okhona lapha ekhaya. esikhathini labanye omakhelwana belusa labo babethokoza. Yayithi ingazali inkomuliyana. Okokuqala, qalisa nje ukuthi isengizele kwakusengelwa phansi. Kuthiwa kukhutshwa loluyana uchago oluyiyelo kakhulu olungumthuli kakhulu. Nxa sekwenziwe ke lokho, isiphinda futhi kusengwa. Luyabe lokho luphuma uchago lolungani luyiyelo.
Ye, wakuphekwa njani konke lokho mpofu?
Loluyana uchago ke yilo olwalufakwa embizeni. Kuseselendiwo olwalufakwa ediweni. Lubiliswe eziko. Lukunga kwa pala soluguthi kwaqala ukubila, sokuqaliswa ukuphehlwa. Kwakungaphehlwa ngophehlo olusebenza ekhaya. Kwakudingwa uphehlo lwesihlahla esithiwa ngumvala sangwana. Yilo uphehlo olwaluphehla ngoba isihlahla sasivele sinene singani sile mpehlo. Phehlweke, nxa sokungani sokujiya sokufuna ukuba ngamahlaka, yikho ukuvuthwa kwakho. Kwakusiba nomlaza yana nje kukhasa kusokunomlazanyana. Babe sebekudla ke abafana. Yayisengwa nje ngeke kabili kathathu. Kungabonakala ukuthi ukhago loyo soluntshintsha solusuba mhlophe. Sekusaziwa ukuthi hayi umthubi wamahlaka asuphelile. Besokuphekwa ke okwakuthiwa isathiyane ngalo lolu chago. Umthubi lo amahlaka konke lesathiyane kwakungaphekelwa ekhaya. Kwakuphekelwa khona lesibayeni lapho esengelwa khona ngale kubasizwe khona ngale kuphekelwe khona ngale isathiyane lesi saku kwakufaka uchago luthi lazo dayi ukubila khona sokufakwa kwimpuphu sekuphehlwa kuphehlwa futhi ngalo uphehlo lomvala sangwana hayi khona olwekhaya kuya kunaso sifana ilambazi ke lijile elihle sesiyiso ke isathiyane sekusephulwa ke sekuqalisa ke ukudliwa.
Kwakudliwa ngobani?
Kwakuthiwa isathiyane lesi konke lamahlaka akudliwa ngabantwana abangamankazana. Kwakuthiwa yikudla kwabafana abelusayo kuphela. Amakazana athi hayi amankazana yena alidli phela isathiyane, yikudla kwabafana lokho. Yikudla okwakudumile, yikudla olokhu kudumile. Njalo sikunanzele ukuthi kwakuvele kuphekelwe egangeni khona ngale ezibayeni kwakungaphekelwa ekhaya. Yiso ke isathiyane lesengitshe ukuthi yikudla okudumileyo lokho kudumile lakhathesi ebafaneni abelusayo. Abanye abadala sebebasithanda isathiyane.
Siyabonga kakhulu mnumzana Elijah Singene Mpofu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa laye ekhona ngale ke kwesidlwalo enkayi. Asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo. Nakho ke esilethulwe khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithemba zihlobo zenkosi liphilile lapho elikhona. Laba abangezwa kahle sibabeka emthandazweni ubana inkosi bahambele yelulele isandla sayasomsa ibathinte labo okuhlonga khona enyameni kanye lasemphefumulweni. Kuba yinto enhle ubana sikhumbule ubana impilo yethu ivela kuJehova, nguye oyiphetheyo esandleni sakhe. Namhlanje ke siyaqhubekela phambili ngelizwi lethu lokuhlakanipha esihlane lalo ngaleyana isonto edluleyo. Namhlanje ke sikhangele ke uverse 18 ukuze sikhumbuzane okufundeka kanje. Ukumesaba uJehova kungukuzuyonda okubi, ukuzinda nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo ngiyakuzonda. Umuthi wokuqala uthi ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Imvama abantu bayenza izinto besazi ekujuleni kwenhliziyo zabo ubana kuyinto embi. Baningi abantu uzwa nje umuntu ethi ngiphahluka akhulume lento engelangqondo. Labantwana abancane baze bamangala ukuthi kambe ngubaba yena lo, kambe ngumalume yena lo, ngugugu, ngukhulu onjani. Babe zibakhulume lwesikhathi esikuthi into enjani le esiyibona kulo umuntu. Okumele ukubana ngabe wenza uhle ngokukhula kwakhe. Ukuthi uhlanipha ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi. Ilizwi ngelithi okubi, okubi kade into enjani. Akula muntu ongazi into embi, angitsho izigqokumbe ezimbi, angitsho mbokudla upheke kubi kwaba imboza. Into okuthiwa imbi lapha esibala ngakhona izinto ezisuka enhlizweni engamesabiyo uJehova, engazihloniphiyo yena umuntu sibi sakhe, engahloniphi umndeni, umphakathi lesizwe sonke. Phela lokhu okubi kakukhethi ukuthi uhlezi njani, ulani empilweni. Baningi abaziwayo abathi balezimali, balezikhundla, bayabusa, benza lokhu lalokhu, abenza okubi. Okunye nxa sesikuzwa, okunye nxa sesikubala, kushaqisa igazi. Uze kuthiwa usimbele ngece, yena lwana owesatshwayo, yena lwana okhothanyelwayo, yena lwana uguqelwayo, wenze uNkulunkulu uthi ukumesaba yena uqobo lwakhe kunguzonda okubi. Kanti ungani abantu bekhetha ukwenza okubi bengazi ukuthi ukwenza okubi kuyabehlukanisa bona ngokwabo lomphakathi labantu abadalwe uNkulunkulu? Ukwenza okubi kuyamehlukanisa umuntu noNkulunkulu wakhe. Yiko laba abantu abenza ububi ubona kwesinye isikhathi kabasondeleleki, ngobana uyabe usesaba lawe ukuthi kambe ngamsondelela kuyathiwani. Kuningi izihlobo zenkosi ezithandekileyo esikubonayo, kodwa into engithandayo yikuthi eqinisweni njengoba ukuhlakanipha kusitsho la, umuntu yilowo lalowo 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 okubi akwenzayo uyakwazi. Kakutho ukuthi nxa ulesikhundla ingabe yisiphi wenze okubi ube usisithi bengisenzela lokhu. Okubi kubi, kasiguqukeni asizameni okuhle. Konke lokho okubi vele kakusilethela ilutho, yikho kwenza siswele lobuthongo nxa sizama ukulala ebusuku, nxa sebuya emakhanda kwenze siswele lalokho kuthiwa yi-appetite, ngobana okubi kubi. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhulule kuko konke okubi, sesabe wena. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yese wankhuluke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha zulukandaba namhla sixoxa lo Charmaine Dlovu ukhona ngale kwele South Africa. Charmaine, kunjani mama?
Ngiyaphila mina, ngiyaphila. Ngiyabonga ukukwamukela kwehlelweni. Ngiphumele elizweni laseZimbabwe but ngokusebenza kwamanje ngilapha elizweni laseSouth Africa.
Ye, kunjani khonapho, kuyasebenzeka yini?
Khona kuyasebenzeka. Inkinga esikhona yile indaba yama-permit, ukuthi ama-permit sebevalile. Yikho lapha nje sokuqala ungani kuba nzimanyana, but before khona kungconywana bekuncengisa ukuthi like lathi sithola tholi ukuze sikwazi ukusupporta abadala abasile ekhaya.
Wena kade ule permit yena le?
Ye, ngiphila ngayo, atsho kanjalo.
Singathi manje ubona ngani usiya phambili kuya kumanjani khonokho?
Kuzoba nzima vele ngoba before permit besebenzisa ama-atlam. So asazi kumbe njengoba kuthiwa kulama-way ukuthi bangaka abazongena kulawo ma-way, bangaka abangasezi bangeni. Ngoba even ama-asylum angisaboni manje ukuthi basavumela ukuthi kusazoba nzima okwanesitem, ngoba even into zamabhenki like into eziningi vele besizisebenzisa through in ama-permit ona la besiwanikeze kuphi lapha elizweni lase-South Africa.
manje kungakumela ugcine ngasathola amaphepha lawa uzakwenza njani Mandlovu?
Akulo plan nje ikubuyela ekhaya kodwa kube nzima futhi ngoba ukubuyela ekhaya siyakufuna sivele siyintsha yaseZimbabwe kodwa inkinga umbuzo wokuqala esiyabe sizibuza ukuthi ngizobuyela ngizofika ngenzeni ngoba sinabadala sinabantwana bayafunda zonke lezi zinto zilinde thina ngoba besingapha iminyaka yonke le bephila ngakho yikho kusazoba nzima khona ukuthi ukubuyela kwakhona emuva ukuthi sizobe sizobuyela ngoba velilizi imali ngasilapha silabota nzima ngoba kuyafana ngaze sisiyahlala sizindeyakhona izoba nzima sibuyele ekhaya sili kusazoba nzima futhi
pho manje lizakwenzani?
Kunzima singo nowhere to go sifana nje labantu abalahlile ngoba ubuyele ekhaya vele nje siyakufuna ongangokuthi sizobuyela kodwa sizoyenzani yini imbuzo esinayo siyazibuza siphinde siziphendule futhi ukuthi sizobuyela sizoyenzani.
Pho manje wena usuqalile yini ukufaka amaphepha la afunakalayo kumbe vele suhle wakhalala wathi lokhu sowufuna umthandazo?
Amaphepha besingakaqali ukuwafaka khona besisathi lathi siqale size umumo ukuthi maybe enqelako kungaba khona lapho abangasifa lozwelonyana kithi yikho la kade ngathi sisaqala simamele ukuthi hayi maybe enqeka ukhona abazosenzela khona yikho kade sisakulindile but if kungekho lathi sokumele siqale ukuthi sizamazame ukufaka wona la amawe.
Ye, phosele ukugcina khona pha mama.
Hayi, thina singabantu beZimbabwe into nje engayicela nje ukuthi sizame nini njengentsha ukuthi if masikhona ukuthi siye ekhaya sozama lesi ukuvota next year ngoba vele ilizwe lethu kumele sililungise next year sizame nini ngoba ngapha lakho sibaningi eSouth Africa basakhona ukuthi banjani basihenge sonke le misebenzi yabo isilingene bona balana eSouth Africa. Thina beZimbabwe yethu siyaphila lapha lalaphana kemisebenzini yabo kodwa nabakanikazi sebeyidinga sethu imisebenzi ukuthi lathi siyintsha kunzima kodwa sizamele ukuthi lathi sihambele ekhaya siyovota next year siboneni ukuthi kumbe kungaba khona yini itshintshi ukuthi sikhala ngapha sisenze singakhali sithule kuphela sithi hayi kuzobonakala.
Ye lo-ke ngunkosazana Germain Ndlovu osebenza khona ngale ke kwele South Africa. Sibonge kakhulu mama ungadini lakusasa.
Okay, lami ngiyabonga.
Salibonani balaleli emakhaya, igama lami nguNtombi isonge sakokhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana eMfulandawonye. Zenkosi bengithanda ku-introduce ama-album amabili enginawo. Eyokuqala ethi Ngikhala ngoBenteni, esibili ethi Indoda Ngeyami. Sibo Zenkosi siyanandisa futhi njalo kuma-birthday party emshadweni kuyo zonke indawo. Wakhe oyabefuna ukuthi abantu bazo entertaina uyasifonela kule number 0622188627 0622188627. Kanti la ku YouTube sikhona, ungangena laphana uthi Ntombi Khumalo uyahamba yezukela umsebenzi wethu wonke esiwenzile laphayana. Kanti ke na ku Facebook sikhona, ungathi Ntombi Khumalo uzongithola ngikhona laphayana. Besipele support yenu kakhulu. Kambe singaba yini ngaphandle kwenu. Siyacela lise siseke njengengane zenu ezisakhulayo, ezisafikayo kulo mculo. Siyacela support yenu kakhulu. Hlobo zenkosi, ngiyabonga.
Siyabonga ke Ntombi khona ngapha Makhumalo singakagqiki uhlelo lwamhlanje. Kusikhangele bezigokhela indaba. Isifatho amandla sohlangothi lukahulumende olubona ngezemali sitshela umongameli Emmerson Mnangagwa iqiniso elimthelela ulaka olumangalisayo. inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi amapolisa namalunga ebandla lezanupf ahlupha abantu kweleZimbabwe. Abantu lokho bemelele impumela yokhetho kweleKenya olwenziwe ngolwesibili. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo umthembo sithemba uGibbs Dube sisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka.